akuphathi kuhle uZulu weZimbabwe ukukhwezwa komthelo wamandla kaGetsi osokudale ukukhonona okukhulu yena ovele phakathi kobunzima ngenxa yokuqonga kwentengo yokudla, indleko zezikolo layo yonke indleko enhlangothini zonke zempilo esikhuphuka okwethusayo mihla ngemihla, ikanti ke iholo lezisebenzi lingakhuphulwa ngesiqubo esifana lokuqonga kwentengo. UGetsi sezabhadalelwa idola 67 RTGS ngekilowatt elilodwa okwamagetsi akusilinganiso sakuqala samachumi lanhlanu ama-units angu-50, kuthi ihlandla lesibili lithengiswe ngamadola amathathu $3.65, isilinganiso samagetsi angu-51 kusiya ku-200 units. Le $9.92 ikilowatt elilodwa amagetsi aqala ku-201 asiya ku-300 units. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi we-National Consumer Rights Association iNakhora uthi lokho kuzabangeka ukukhuphuka kwentengo yezinto eziningi.
Ukukhwela kwamagetsi ekabili ngenyanga kuveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle elizweni, ngokuba akufanelanga kwenzeke lokho. Singakhohlwa ukuthi amagetsi nxa ekhwela kakukhweli nje wona kuphela, kodwa akhweza lezinye izinto ezinjengokudla, isinkwa, impupho, ijukela nakho konke okunye. Akusali lutho lungakhwelanga nxa sekukhwela amagetsi. Kanti ke vele wona lanxa bekukhwele wona wodwa ngendlela asadula ngakhona kusho ukuthi balutshwana abantu abangenelisa ukuthi baphile ngaphansi kwentengo engaka yamagetsi, kwenza kube nzima ukuphila eZimbabwe.
Unkosikazi Sifiso Ndlovu isakhamuzi sakobulawayo uthi osokusenziwa yile inkampani kuyethusa njalo abazwisisi ukwehlukaniswa kwentengo ngezigaba zama-units.
Indaba yokukhwela kwamagetsi leyi njengoba siphuma semphakathini kanje ayingiphathi, ngoba amagetsi aphonge ukuvela akhwele nje kube namhlanje avuke ekhwelile. Kulapho avele avuke ekhwelile, lama megawatts akhona lawa awasalasti njengakudala. Le mali zakhona ama-diagram esebesiwathunyezelwe, uyaphi uyakhangela ngentengo yakhona uthole ukuthi akuhambisani ngentengo yabuthenge ngayo la ngama-units ababekhulume ngayo. So indaba kaGetsi leyi ayi isifuna ukuba nzima phakathi nokomphakathi. Lokukhwela kwawekhwela amaholo abantu engakhweli, asisakwazi ukuthi sizaphila njani. Ingabe nje layo kumbe ihulumende ngabe iyangenela kumbe sichasiselwe okungaphezu kokuchasiselwa. Uzathola lobana ngenye indlela okuyabe kubhalwe ngayo, abanye abantu vele kunzima lokuthi bayizwisise. Lami ngini nje ukuyizwisisa kokhona kusuka kube nzima.
Unkosikazi Melissa Ntini oyisakhamuzi sakobulawayo elilodja uthi lokho kuzadala ukuxabana okukhulu labanikazi bezindlu.
Lokho okwenziwe yizesa kubi, ngoba kunje sihlala ezindlini zabantu. Kunzima ngoba abanye sebezathatha amathuba okusikhwezela irent phakathi kwesikhathi besithi ngoba ugetsi amagetsi ekhwelile. Njalo siyananzelela ukuthi amagetsi akhona awasahlali, ngakho sokuza nzimela iningi lethu, ngoba ngathesi imali zinzima ukutholakala. Thina asisoze sikukwanise lokhu, kunzima, bakhweze kakhulu. Ngabe uhulumende uyangenela asisize, ngoba sizaswela indawo zokuhlala.
Unkosikazi Ethel Chuma esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi kuyadanisa ukuthi amagetsi akhwele buthumuthumu.
Okwelizwe lethu kuyasihlukumeza kakhulu, kambe amagetsi akhwela buthumuthumu kangaka. Impilo bani lesi siyiphile nje ihlukumeza kangaka? Kuthi unasiphilela ukuthenga lawo magetsi nxa ungasathola ngaleyo mali, kuthi ukuba wena kawusekulayitha njengabanye abantwana. Ukudla kuyadula, amagetsi ayadula, yonke into iyadula, kubuhlungu kakhulu. Aluba kumbe bayama kwesikhashanyana njengoba babekwenza kuqala ukuthi amagetsi abakahlali bekhweziwe, abese kuyibuthumuthumu, kuyahlukumeza kakhulu lokhu. Le mali yakhona singelayo.
Umbiko owethulwe yinkampani ye-ZETDC izolo uveze njalo ukuthi uZulu uzamele abhadale amadola angaphezu kwamakhulu amahlanu $547.50 ukuthi athole amagetsi angu-51 units kusiya ku-200 units. Kuthi kulabo abafuna amagetsi amaningi bahlawule phose inkulungwane yamadola i-$992 ukuthola amagetsi aphakathi kwama-unit angamakhulu amabili lamathathu. abazafuna ukuthenga amagetsi angaphezulu kwama units angamakhulu amathathu i300 units bazahlawula imali eyedlula inkulungwane elengxenye i1623. Ngomnyaka odluleyo uhulumende wathatha isinqumo sokuthengisa amagetsi ngendlela entsha epima amagetsi ngendlela imuli esebenzisa ngayo kanye lokulinganisa intengo yawo ledola leMelika. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile masuku.